Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zulomuhle, siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje. Ngolwesihlanu mhla ka 8 Mabasa 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo eZimbabwe athi kungamanga okwethulwe yi-Afrobarometer ethi umongameli Emmerson Mnangagwa uzanqoba ukhetho oluzayo.
Esikhathini esiningi i-Afrobarometer iyalahleka, ama-samples abo silutshwana abantu ababasemplayo.
So kulokuxabana okumangalisayo kubandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti.
Ngathi ngifika nje ngafica sebe-announce ama-results bathi hhayi wena mhlango zethu. So ukhetho lwangikhona abalwenza bahlanganisa amabandla wonke awe-MDCT labanye abe-PDP.
Kulabantu abathi akulabandla elinganqoba ele-ZANU-PF eMashonaland Central.
Izakhamizi zemazoe zazivele zivotela izanu ngezikhathi zikamgaba. Akulanto ezatshintsha ngoba layo iMDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi kungamanga okwethulwe yinhlanganiso ye-Afrobarometer ethi umongameli Emmerson Mnangagwa uzanqoba kukhetho oluzayo. Athi akwenzakali ukuthi uMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni sikamongameli encediswa libutho anqobe kukhetho oluza kwenziwa ngontulikazi ngenxa yokuthi abantu bafuna kube lenguquko elizweni. Uphenyo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi uMnangagwa uzanqoba ngokuyisilinganiso sokungamajumi amane lane ekhulwini 44%, kuthi-ke umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance anqobe abe lamavoti ayisilinganiso sokungamajumi amabili lasishiyangalombili ekhulwini 28%. Loba kuthiwa uzanqoba uMnangagwa kukhetho lolu, akasoze anelise ukubumba uhulumende ngenxa yokuthi kasoze anelise ukuthola amavoti adlula isilinganiso esingamajumi amahlanu 50%. Umnumzana Dan Moyo webandla le-MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi uphenyo lolu olwenziwe lonyaka kaluqedakali.
Lapha e-America asabona ama-polls election ka-2016 ayikhombisa ukuthi umama Hillary Clinton was going to have a landslide victory. Siyazi ukuthi umuntu wagcine winile ngu-Trump, abantu ababengamcabangeli vele ukuthi angawina. Into abangananzeleli abantu abayenza ama-polls abafana labo Afrobarometer, ungathatha abantu nje isempu yabantu abayi-1,000 noma 2,000, ngingazi ukuthi kule particular survey yabo bethetha abantu abangaki. Kuyadependa ngokuthi i-diversity abantu abakhona bona labo oba that you are carrying out a survey on ukuthi vele ubathethe kuphi nevale allegiance yayiphi party. And esikhathini esiningi i-Afrobarometer iyalahleka, ama-samples abo lutshwana abantu ababasemplayo, and njalo futhi I don't think they are diverse enough ukuthi bathathe abantu who are spread out.
Kodwa-ke nxa usukhangele sibili akutsho ukuthi kuyakhombisa khonoko ukuthi engxenye kungaphuma kunjalo. Njalo lina likuthathi sibili likubeke sibe engqondweni ukuthi nxa kunje kumele senze lokho.
Thina yethu ikhampeyini yikuthi sihambe ebantwini, sikhulumele abantu, sikhangelene, sikhombisana, sitshelana, sibonisana. Sibona kuyiyo ikhampeyini ngempela ezosifikisa lapho esifuna ukufika khona ekuthini abantu basivotele. So abo-Afrobarometer yes, siyabazwisisa ngoba yimisebenzi yabo, kodwa angithembi ukuthi imibono yabo iliqiniso esizolibona lisenzeka ngelanga lokhetho.
Siyabona ukuthi i-Afrobarometer kuze kwenza ukhetho ka-2013 kukhanya sibili baphuma kuhle ngembono yabo yena leyi. So nxa kunjalo baba Moyo, okuzalenza ukuthi lithi hayi i-Afrobarometer ingalayibambi kuhle umtshina, kuyini okungalenza libe njalo?
Thina ma sisiya ngasecinisweni ama-election ka-2013 siwazi arikwa. So ma kuyikuthi uhulumende weZimbabwe weZANU-PF basebenzisana la i-Afrobarometer ukwenzela ukuthi benze abantu bacabanga ukuthi bona yona iZANU-PF lo Mnangagwa bale support yabantu kuyinto thina esibona ingenzeka kakhulu njengoba usho ukuthi ngempela ngo 2013 into yakhulunywa yi Afrobarometer yenzakala. Tina on the other hand sithi okwenzakala ngo 2013 ukuthi ama elections ethu arikwa yi ZANU PF.
Kodwa nxa sisikhangela sibili baba Moyo, uMagube enganqoba njani nxa siqathanisa lo baba Mnangagwa njalo lo baba uChamisa, ukuthi kube kanjani kunabo?
Njengoba ngishilo ngithi thina ikampeni yethu yikuthi sikhulumisane lezizalwane zeZimbabwe one by one, sisiya emakhaya ezindlini zabo sikhulumisana labo, and kuyathembisa kakhulu i-response esiyitholayo kakhulu from ebantwini esesikhulume labo. Iyathembisa kakhulu ukuthi umama Makhuphe ula i-chance enkulu kakhulu ukuthi angawina ama-elections, and ngoba futhi oqakathekileyo ngumuntu wesimame, and omama abaningi bavele bakhathele ngendlela iZimbabwe esibuswe ngakhona ngabantu besilisa from kusukela nje ngo-1980 uMgabe ethatha over i-power. Asikaboni nje intuthuko isenzakala or noma into ezinhle zisenzakala elizweni jikelele. So abantu bakithi abaningi bakhathele ngento efana naleyo, and umama Khuphe I think ngoba engumuntu wesifazane kubaningi, I think abantu abambona engumuntu ongaba ngcono ekuthini abuse ilizwe ukudlula laba abanye.
Ye, kodwa ngokukhuluma kwakho phela ngake ngokutsho kwakho ngaphela phezulu nxa sikhuluma ngamasurvey anje. So-ke kuyini okwenza ukuthi ucwaningo lwangkhona lumfake phansi khonale?
Yikho ngisitsho phela ukuthi amasurvey wona lawa kuya ngokuthi amasempuli abawasebenzisileyo, abantu ababasaveyileyo abantu abakuphi njalo bekuyiphi isibanga njalo lokuthi ngabantu abayingaki. Njengoba ngishilo ngithi mina inkinga i-problem engilayo yikuthi ama-survey lawa esikhathini esiningi amasempuli abo awahlanganisi abantu abahlukeneyo ukuthi babone umbono wabantu ngendlela izinto ezingakhona. So kule bias lapho depending ukuthi i-survey yakhona bayibambele kuphi la kusiphi isiga.
Lo ngumnumzana Dan Moyo webandla le-MTC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma le-Studio 7 ekhonaphake e-Washington DC. Sixoxe njalo lo nkosikazi Shila Chitate, ingcwethi ecubungula ezombusazwe othi uMnangagwa ulakho ukunqoba nxa kungaphindwa ukhetho lokudinga umongameli omutsha.
Mina ngingazi ukuthi laba benza ipoll yangkhona ngabantu abathembeke kanjani kumbe i-accuracy yabo ekwenzeni ama-poll abo. Lapho ngiqalisa khona, nxa kuyukuthi liqembu labantu elithembekayo angikuzwisisi ukuthi uhamba njani. Angikuthembi ukuthi ama-percentages lawa abatshoyo aliqiniso. Ngokubona abantu lanxa bebuthana ukuthi inamba zangkhona angizikholi ukuthi ziyizo.
Wena ububona ngazani bekungaphuma njani?
Mina ngibona ngesikhathi esikiso khathesi abantu kabasesabi ukukhuluma iqiniso. Ngokubona kwami bona ngathi abaningi bangahamba loChamisa kumbe le-alliance, kodwa nxa abantu ukuthi bethuselwe bayesaba, then abaningi bangakhuluma ukuthi bazahamba leZANU. But whether nxa so abantu sebevota yikho abazakwenza lapho sapho siyabona khona ngoJulayi.
Ye, okwenza ukuthi kukhanye ngazani iZANU kuthiwa uMnangagwa anganqoba nge-44%, wena ubona lunguvela ngaphi khonokho?
Mina mbona ngathi kuvele ekuzameni akwenzileyo ukuthi kungabi le nyakanyaka esayibona ngeminyaka edlulileyo, ukuthi i-opposition isikhanye ngathi iyakwanisa ukukhuluma lokwenza la nxa bebuthana kungabi lokutshaywa ngamapholisi. So I think khonokho yikho sokusenza abanye babone ngathi into sezitshintshile.
Okwenza ukuthi-ke uMnumzana Chamisa abe ngaphansi kwakhe kungabe kusenziwa kweni?
Mina mbona ngathi ama-mistake awenzayo ngokukhuluma into ezazingayisizo yikho nje kuphela engiboni ngathi kungambisela phansi ebantwini ababebuzo ukuthi babone ngathi akutshoyo konke liqiniso, bayamthemba yini ukuthi angangeni uyakwanisa ukusebenza. Abanye batsho njalo ngokwesaba kumbe ukucabangela ukuthi i-army izamvumela yini ukuthi abe nguye umphathi ntambo, abe ngumongameli. So konke khonokho i-doubt yabe isengqondweni zabantu, yiye engenza ukuthi akhanyise yama-numbers akhe sehla.
Kodwa ngombono wakho ubonana iinombolo zakhe vele zime njani nxa ziqathaniswa noMnangagwa?
Namba ngathi abantu nxa befuna ukukhuluma iqiniso bengesabi bayakwanisa ukuba tshikile obhanqa.
Ukujonga liphi?
Ngokutsho ngokubona labuma social media labantu abukhuluma labo ekhaya abathi lanxa abanye bangkhona bekhanya ngathi bathaba ngokuphuma komphathi umgabe bakhanya ngathi badedele emva nxa sekufika ukuthi kuzatshintsha yini izinto kumbe after my election babuyela futhi benza izinto zabo njengoba bekwenza izano kudala. So lanxa abantu bethabile lanxa abanye bangkhona bemelayo mnangakho kodwa baloku usola mbijana ungabe leqinisi ukuthi sitshintshile izinto kumbe basibamba nje abasibamba amehlo ukuthi sibavotele singaqeda babuyele kwenzeni kwabo kwakudala. Yikho ukubona kwami ngokukhuluma labantu abakhona labanye abathi bayamsupporta labanye abathi bayamisaba.
Nxa sikhangela futhi ke khonapho-ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru lo nkosazana Thokozani Khupheyo ngani baphansi kakhulu kucwaningo lolo kwenziwa kwini khonokho?
Unkosazana Mjuru mna mboni ngathi akathembeki abantu abambona ukuthume ingathi nguye owalwisana lo mgabe but kuthe sekungena lo mnangagwa sambona nguye osehamba eseyakhuluma lo mgabe nguye osechasisa lokho sokube nzima ukuthi umazi ukuthume ngathi. Unkosazana ukhuphe I think ulinyazwe yi-opposition evela kubothamisa basuke abantu babona ngathi gala support eningi lanxa abanye bemthanda abantu bakhangela ukuthi ozawina mbani bese besuka nje but lanxa simthanda nxa simkhola ukuthi ume kuhle kodwa akakwanisi ukuwina.
Wena-ke ubona ngazani onganqoba mbani nxa susinika nje umbono wakho?
Izinto zingama ngendlela eziyizo abantu bangama ngeqiniso uThamisi uyakwanisa nxa engawinanga abe seduze ukuthi bangagcina besplitha lo mnangakho
lapho ujuti kuyaba le lokho kuthiwa luyaphinda ukhetho
ye
lungaphindwa-ke sokuhanjwa phela lapha ongaphuma-ke khonapho mbani?
Alungaphindwa kuya kumnangakho.
Utsho ngalephi?
Yibo abaphethe izintambo zonke yibo abakwanisa nxa befuna ukutshintsha izinto njengokwenzakalayo ngo-2008 bakwanisa ukukwenza.
Lo ngunkosikazi Shila Chitate, ingcwethi kwezombusazwe ebesikhuluma laye ese-Rockville khonapha-ke kwele Melika. Sokuqhamuke ungezwani kumalunga ecelele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti koBulawayo kulandela ukhetho lokudinga abazelimela kukhetho oluzayo. Amanye amalunga athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abanye abavotileyo bebengevela kwamanye amabandla. Omunye walabo abangani bakhonona umnumzana Albert Mhlanga otshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ukhetho lokudinga ozamela isigaba selobhengula lwenziwe engekho kulelo khetho.
Ukhetho bekumele lube khona sibili njengokuvumelana kwethu, kodwa okokuqala angizange ngitshelwe le venue lapho lwenzelwa khona. Isikhathi kwakuthiwa lwenziwa ngo-2 kabasalwenzanga ngo-2 lapho i-venue abayenzela khona balwenza ngama-11. Sebelwenzile njalo bangifonela sebeqedile bathi siyenza ukhetho lapha endaweni enje kwakuthiwa i-open space indawo yakhona. Ngathi ngifika nje ngafica sebe-announce ama-results bathi hhayi wena mhlawumbe uzuze 2. So ukhetho lwangikhona balwenza bahlanganisa amabandla wonke awe-MDCT labanye abe-PDP okuyikho okungafanelanga. Kwakufanele ukhetho lube khona abe-PDP kuphela. So ukhetho lolu lube ngamabandla wonke lukhetho esingazake silubone and esade singalukhangelelanga. Yikho-ke ngibhalile i-aphili yami bayikhangele kodwa okunidanisileyo ukuthi sengibona u-Secretary General esebeke ibizo lalo othi unqobile. Lami kunje lokhu ngubala emanyuziphepheni okuyukuthi lami kabangangazisi official.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha kulabantu yini abafuna ukuthi ungancintisi?
Lokhu phela anti kangizange vele ngincitise. Ngitsheliwe ukuthi ngizuze i-2 votes. So ngaphela lami ngincintisile ngangiyatsho ukuthi hayi kuhambe so. So nxa kuyukuthi angizange ngibe khona lapha ade kulo khetho labantu bamakade mele bengivotele kabazange babe khona. So ngoba abatelwanga indawo yangikhona ukuvotelwa khona bapho ngikuzwa labo kuthiwa sokuvotiwe.
Kanti khona ukuthi kuze kuvote abavela kwamanye amabandla kuhambe njani njengoba lina lilibandla elizimele?
Bayatsho ngakubona kuma-WhatsApp lapha ukuthi babengcotshiwe ngu-chairman wethu ukuthi hhayi ngababuye bezoncedisa ukuvota and labo bayafakaza ngoba ngisebenze labo ngiyabazi bathi hhayi banxuswa kodwa ababuye bezoncedisana ukuvota bavotele lo ade ngincintisana laye. Kodwa mina angizange ngithone ngizihlupha ngoba ngaye ngikwazi ukuthi avotwa njalo abephathinye bazivotela bona bebodwa.
Manje njengoba ukhetho lona soluseduze ubona ungani udaba lolu luzaxazululwa isikhathi sisesekhona na?
Isikhathi sisesekhona kakhulu unless ngabona vele bengafuna ukuxazulula. Anti kuthatha nje i-management committee ukuthi ihlale phansi. Vele indaba le iqondana lo president lo vice president nxa bona be batsho ukuthi nxa besithi khona oku kuqondile ukuthi uthi kuyazokubhelela nxa besithi akuqondanga bazazinika labo isikhathi sokukukhangela.
Umnumzana Albert Mhlanga lilunga lebandla le People's Democratic Party elikhokelwa ngumnumzana Tendai Biti sixoxe laye ekobulawayo. Kulunye njalo udaba lokhetho abantu abagogekileyo sebechothoze amabandla ezombusazwe ngokwehluleka ukubapha ithuba lokuncintisa kukhetho oluzayo. Sixoxele umnumzana lomunye wabo umnumzana Masimba Kutshera othi bebekhangelele ukuthi ikakhulu ibandla le-MDCT livume ukuthi abantu abagogekileyo bangene kilo.
Ibandla le-MDC bebele isithembiso abasenza yeso ukuthi labo bazabona ukuthi abantu aba-disabled bazaba le-disability quota. Kodwa ngibona njengani i-disability quota ayihlonitshwanga ngendlela ebesiyikhangelele. Kodwa i-MDC kukhanya izamile mbijana uwedlula izano PF ngoba ngibona njengani lama-candidates angaba mahlanu kumbe ayisithupha azabhalisa ukuthi angene ukhetho. Kodwa thina besithe sifuna at least abalitshumi kumbe abalitshumi lanhlanu kumabanga onke from local government, i-National Assembly angikhona lange-Senate.
Ilike lathola yini ithuba lokukhulumisana labo?
Ithuba lawa khona sibili yikho sibona ama-candidates lawa ese-unveiliwa khathesi. Kodwa ukhanya njengani labo bebengakwanisi ukuthi basinike izithembiso eziqinileyo kakhulu ezokuthi abantu bonke abenze ama-applications bazangena.
Kwamanye amabandla ungathi kumi njani khona abantu abagogekileyo baqakathekisile na?
Ngibona njengani amabandla amaningi abaqakathekisanga kumbe amabandla wonke nje abaqakathekisanga abantu abagogekileyo. Nxa sikhangele izano p f ingaba elo muntu oyi-one ubaba uJoshua Malinga esimaziyo ogogekileyo. Kodwa amanye amabandla lawa ukhanya njengani i-disability abangayizwisisi ukuthi abantu abalama-disabilities labo bafuna ukuthi babe khona ekubuseni bechasisa izikhalazo zabo kuma-decision making structures. Into ekhona yokuthi ama-political parties wonke nje kumele adinge indlela ezokuthi lawo abe labantu abagogekileyo abangakwanisa ukuthi ba-represente ama-political parties lawo.
Kumabandla wonke la mbiko bani ongathanda ukuwashiyela wona?
Ngifuna ukuthi ngichasise ukuthi abantu abalama-disabilities bafuna amabandla abazasebenza labantu abalama-disabilities, hatshi amabandla azathembisa kuphela ukuthi abantu abagogekileyo sizabenzela 1, 2, 3, 4, 5. Uyakhangela ama-manifesto wonke bayakhuluma ngokuthi abantu abalama-disabilities sizabancedisa ngendlela ezithize. Kodwa ngibona njengani ayisiyo nto esifunayo khathesi. Esesikufuna khathesi ukuthi sibe lamabandla asebenza lathi njengabantu abagogekileyo abakwanisa ukuthi babe lathi kuma-structures nakuma-decision making bodies akhona kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana ngizathatha futhi-ke khonapho ukuthi sikube kuhle ukuthi kuzwakale. Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera obekhuluma le-Studio 7. Incwadi ezicubungula izombusazwe zithi ibandla elibusayo eleZanu PF lilakho ukunqoba kalula kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende esabelweni seMashonaland Central, njengoba leli bandla lahle lanquma ukuthi akula elinye ibandla elingalokotha lingene kulesi sigaba lizokhankasa ukusekelwa. Ake sizwe-ke uGibson Bebe esethulela lolu daba.
Ingcwethi zithi lonyaka kungaba kujikisile, iZANU PF ingalahlelwa phansi eMashonaland Central ngoba kulabaningi abalokho behlonipha owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Njalo ukudonselana lokufuthelana okukhona phakathi kwayo kulakho ukutholisa amabandla aphikisayo ithuba lokudobha izihlalo ezithile. Isigaba seMashonaland Central selokho ilizwe lathola uzibuse kalikaze limelwe ngelinye ibandla ngaphandle kweZANU PF okwenza abantu bahle besabele khatshana ukungalivoteli. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thathenda Mufamba uthe izakhamuzi zeMashonaland Central zivele zivotela iZANU PF kungelani lokuthi kulobani, ngakho ke abakhangeleli inguquko lonyaka ngoba vele layo iMDC ayikhanyi ukuthi ihlelekile ngoba ibe lokudonselana ukukhetho lwayo lwama-primary elizweni lonke.
Izakhamizi zemazowe zazivele zivotela iZANU ngezikhathi zikamgaba. Akulanto ezatshintsha ngoba layo iMDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi zeMashonaland Central lemazowe.
Enye ingcwethi yezombusazwe ehlala emazowe uMnumzana Wellington Magoni uthe iZANU PF ikhanya isebenza sibili endaweni esinjengabomazowe ukuthi inqobe kukhetho lolu, njalo abameli babo edayela ephalamende ngabahlonishwa ngabantu kakhulu.
Ngibona iZANU PF inqoba lonyaka kubomazowe ngenxa yokuthi ikhanya isebenza sibili, kodwa iMDC layo inganqoba kumbe amabili amasizi. Okwenzakalayo ukuthi abameli bendawo le okhazimpe khazimpe lechasi bathandwa izakhamizi abazimelayo.
Enye ingcitshi yezombusazwe uChenisani Ntungagwa uthe noma eMashonaland Central sokungani indawo yamadlozi aweZANU PF ingathathelwa ezinye izihlalo ngenxa yokulwisana okuye kwaba khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacostele le-G40.
EMashonaland Central kwenzima, indawo leyana isindawo yamadlozi ingathi awezani yakudala. Ngikhumbula kusizela boBoda Gezi ngesikhathi lesana. Kunzima ukuthi sithi iZANU izawinta iMashonaland Central. Abahlolayo kumbeni singathi abazwisisa ngezepolitiki bathi kule ndaba le-G40 yasalayo enye ukhanya yathathwa ngabomtiniri. Abanye bathi khona kuloke kulokucabangela ukuthi abanye bazibona beyi-G40, abanye bengamazezuru, abanye abo bengamakaranga.
Kukhetho luka-2000 ibandla leZANU PF lanqoba zonke izihlalo zeMashonaland Central, kwathi ngo-2008 iMDC yenelisa ukuthola izihlalo ezimbili phakathi kwezilitshumi lathobamunombili ezazikhona, kodwa-ke ngo-2013 zathathwa zonke iZANU PF. Unkosikazi Prudence Ndlela uthe okuza kwenza iZANU PF inqobe ukuthi amabandla aphikisayo lawo ayazehlulekela nanku lokhu edonselana ubukhokheli.
Mina ngokubona kwami iZANU PF izanqoba kukhetho oluzayo ngoba amabandla aphikisayo alenqaba nqoza ezakwenza ukuthi uZulu jikelele abancishe usekelo kukhetho lolu oluzayo. iZANU PF ikhuluma ngezwi linye inhloso yayo yokuthuthukisa ilizwe, ikanti amabandla aphikisanayo alwa wodwa okuzabangela ukuthi uZulu abajezise ngokungabasekeli.
Ezinye ingcithi zithi ukuncintisa kukankosikazi Joyce Mujuru kuzaletha inguquko njengoba abanye abantu beMashonaland Central bembona njengenzalo yalumango, kodwa lokhu kungenzakala kuphela angathola ithuba lokukhankasa. Abanye njalo bathi ukukhitshwa kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe kuzakwenza abanye abantu bavotele ibandla le-NPF lobanje lingakabonakali lisebenza emphakathini. Ukhetho lwalonyaka lutshiyene lweminyaka edluleyo njengoba lungolwakuqala lokhu iZimbabwe yathola uzibuse lungela Mugabe encintisa. Kukanti ngakucele MDC ngokwakuqala njalo lincintisa lingela mkhokheli owalisungulayo omunye uMnumzana Morgan Tsvangirai. Wakhethwa osakhulayo ukuthi athathe isikhundla sakhe uMnumzana Nelson Chamisa emele umanyano we-MDC Alliance ozajikilisana nomongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele isitudio seVeling seHarare, ngiGibson Pepe.
Uhulumende omutsha kweleBotswana uthi uzimisele ukuphathisa abakuza ukuthi bathole ingwalo ezisemthethweni zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Lokhu kwehlukene lokwakusenziwa ngwayengumongameli uMnumzana Ian Khama wayelimithetho elukhuni ebhataleni labantu bokuza. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kuleningi eleZimbabwe elabutha imshaqana yalo laphindela ekhaya ngaphansi kwahulumende kamongameli Ian Khamaseretsekama ngoba iminyaka encwadini zabo zokuhlala elizweni ingazange yengezwe. Inani labo kuzayila lamaphepha eBotswana lehla lisuka kunkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,000 lehla kakhulu la kunkulungwane ezinhlanu i-5,000 eminyakeni elithumi kusuka ngo-2008 kusiya ku-2018. Kodwa uhulumende omutsha ngaphansi kwamongameli Eric Mokgweetsi Masisi uthi labo abalemfanelo yokuthola lezi ncwadi bazazithola ngesikhathi iBotswana isithi ifuna ukuthi lumumo uguquke. Le yindlela yokukhanga abamabhizimusi ukuthi bavule kule Botswana kungela ntambo ebomvu ebavimbelayo isuka kuhulumende. Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu elizweni owe-immigration uNkosazana Dorcas Makhato uthi bafuna ukuguquleka lolu gatsha ukuthi lube ngoluphathisa hatshi ukuthwalisa nzima abafisa ukuvula amabhizimusi kumbe ukuthola incwadi zokuhlala lokusebenza eBotswana.
I just want to confirm that I have been given specific instructions by His Excellency the President and Cabinet.
Ngiphiwe umsebenzi ngumongameli ukuthi ngibone ukuthi ugatsha lwe-immigration luba ngoluncedisayo hatshi oluthwalisa nzima abantu ukuthi bathole amaphepha.
Lokhu sekuphendukise amathemba kwabanye abeZimbabwe abakade sebezimisele ukuphindela ekhaya ngenxa yokuthi iBotswana ibeyisibonakala njengelizwe elingathandi abokuza. Kodwa ungathi sokulokukhanya ekugcineni komlindi. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kuyajabulisa uthele iBotswana lizaphathisa amaphepha noma nje uhulumende ekubeke obala ukuthi ayisibo bonke abazathola amaphepha kodwa labo abazaletha ulwazi olungekho elizweni.
Lokhu kuyinto enhle kakhulu okukhulunywe ngominister ngoba iBotswana isibonakala njengelizwe elingathandiyo thina esivela phandle.
Omunye weZimbabwe eseHabron umnumzana Sipho Ndlovu uthi noma nje besamukela ukuthi uhulumende weBotswana uzaphathisa labo abadingakalayo kungatsha ezitsheniyo zemsebenzi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lilungise indlu yalo ukuze abantu baphindele bayisebenza ekhaya.
Okuqakathekile ukuthi ulungiswe ekhaya lathi sibuyele sisebenza elizweni lethu siyekele ukuba ama-parasites kwamanye amazwe.
Umongameli Masisi uthi kathokoziswa ukuthi eleBotswana selehlile kakhulu lisuka kuzinga lamachumi amabili lanye 21 lawela kumachumi ayishiyagalombili i-8 kuluhlu lokubona ukuvula kumbe ukuqhuba kwamabhizimusi olwe ease of doing business olukhitshwa ibhanga yomhlaba wonke jikelele iWorld Bank. UMasisi uthi indaba ezifana lokuncitsha abantu amaphepha okuhlala kumbe ukusebenza elizweni mahlayana yikho sokudale ukuthi eleBotswana lizithole seliphansi kuluhlu lokwenza ezamabhizimusi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Yes, tatheli tubo ukuthi sixolise ukuthi nxa kade lingasizwa kuhle siyaxolisa kakhulu kodwa Stephen Kumbuzi emalapho usithi akula sound kade sintembe ukuthi liyasizwa kuhle. Kuzobuya ke uMbuso Ndlovu uthi ngikhona Dube, kuzobuya njalo lo Gift M Malobiseng uthi ngikhona, sibona abanye abakhona khonapha ke kuhlelo lwethu lamhlanje. Kuzobuya ke lo S. Lindsay Harmon laye bekhala sibili nge-sound, sibona ngazani ke sesikulungisile khonokho. Shila Moyo Chitate uchaya isipoton, lalo siyakuchaya isipoton lapho khona khona ngapho. Kuzobuya ke uTariro Ndlovu uthi ngamanga lawo ozawina so vele kaziwa. Umnanga kwa uzahambisa ukhetho ngendlela engakhanyiwe. Yes, so siyalizwa kakhulu khonapho. Kuzobuya ke uMartin balelihle uthi ngamanga la ukuthi umnumzala umnanga kwa anganqoba. Mehluleli imoyo la ubhalile uthi galiboni ukuthi ukudivide amavoti nje into yenziwayo khathesi. Please bring your senses together kukhitshwe iZANU-PF. So ufisa ukuthi abantu babambane kube njalo. Ye lamhla ke sigqiba lapha ke uhlelo lethu singakehlukani sike sibone indaba kade sikhokhela. Amabandla aphikisayo aphikisela ibusayo eZimbabwe athi kungamanga okwethulwe i-Afrobarometer ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba kukhetho oluzayo. So kulokuxabana okumangalisayo kubandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Sigqiba lapha ke uhlelo lethu lamhlanje oluvalisayo, onke sithube. Bye bye.